kuvele kujwayelekile ukuthi inyoka ungayifaka ekhoneni sifuna ukuyigongoda iba nolako olukhulu kakhulu kufana nezanu-PF nayo. Izikhathi eziningi uma sesisekhethweni ipower yabo seyi-threaten baba nodlame bahlukumeza abantu abangavumelani labo kwezepolitics. So kuyinto ejwayelekileyo njalo ilihlazo iyasiyangisa emazweni wonke ukubana sihlala sitshayana sigongodana ngenxa yokhetho.
Lapha-ke ubona zanu kungenziwani ukuze kuqedwe udlakela lolu?
Well, iZANU-PF ngokwayo kufanele i-discipline ama-members wayo. Kuqale ngomkhokheli weZANU-PF. Kwakufanele ukuthi ethe announce i-election ase adile ngendaba ze-violence njengomkhokheli welizwe. Adenounce i-violence njalo amapholisa avunyelwe ukuthi enze umsebenzi wabo abophe labo abahlanganela ku-violence.
Kodwa bengakwenza khonokho yini?
Ngokuswelakala kwenhlansi amapholisa angeke akwenze ngezizathu ezishiyeneyo. Isizathu sokuqala yikubana kunamanye amapholisa angama-political activists. Amapholisa asuka ku-border gezi angeniswa ku-ZRP angama-perpetrators e-violence. Kuzoba namapholisa oqobo avalelwa ukwenza umsebenzi yithi amapolitians, especially labo abakuZANU-PF. Sibonile i-deputy minister ebethrethena ipholisa lapha emalangeni adluleyo. Yikho-ke okwenza amapholisa ehluleke ukwenza umsebenzi ngendlela.
Amabandla wona engenzani ngakhonokho?
Singaphandle kokuvikela ama-members abo okuzadala ukuthi baphethe be-retaliate ekuvikeleni kwama-members. Udlame lube seluyamemetheka-ke. Kodwa-ke amanye ama-political parties amakhulu anjengabo-CCC wa-encourage ukuthi atshele ama-members ukubana a-refrain from i-violence campaign ekuthuleni, kuhlanganisela la iZANU-PF. Siyayicela ukubana eke yekele ukushaya abantu. Awungeke wakhe umuzi ngenduku.